Abantu lo nyaka bayalungisa okusibanga esiphezulu kakhulu ngenxa yokuthi sebefakile amanyuwa emasimini, umkhuba sebewufakile emasimini. Amasimini abo hayi kwaganyulwa inenje, kwayenziwa imisebenzi yonke eyenziwa namalungiselelo oku abantu nxa belungiselelo okulima. Hayi, ngathi abalungiselelo lokuyana kokuthi even izulu lingana obusuku kusasa bangavuka belima le ndlela abalungise ngayo so far.
Manje pho, njengoba imali ingatholakali yokuthenga inhlanyelo, abantu bayenelisa yini ngokudula kwa inhlanyelo?
Inhlanyelo iyadula, but uhulumende weZimbabwe ubanike inhlanyelo kathesi le i-fertilizer compound D. Ubanika ama 5 kg per family, per household. Ngibona ngathi bala lapho bangacalisela khona, but ngeke ngathi amalungiselelo lawa kumbe ngeke ngathi inhlanyelo leyi iyenelise ukuthi veze beyisebenzise okukwanileyo ukuthi bekwanise ukufaka emasimini abo wonke. But ngiyabona to start with bala lapho bangacalisela khona.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani kuzahamba njani nxa kuyukuthi abantu bayehluleka ukuthenga inhlanyelo? Akusoze kube lenye na indlala ngomnyaka ozayo lanxa izulu liyabalinile?
Amaminisi amalutshwani adlulileyo ingakakhulumi lawe khathesi la, kade ngikhuluma lomlimisi lo ushaba kade enikeza abantu inhlanyelo yomumbu, esithi kukhanya kungaba kule nhlanyelo ebuyayo futhi eyinye. So ngibona ngathi uhulumende weZimbabwe uyazama ukuthi ebone ukuthi abantu emaphandleni uzabancedisa nenhlanyelo, but inhlanyelo leyi yayinganikwa umuntu wonke. Inhlanyelo leyi yayinikwa kumbe iyanikwa abantu balima beyenze okwamagodi abayibiza besithi igatshombo. So kulabana abangayenzi igatshombo, yikho lapha kungaba kule nhlupho khona. Kusho ukuthi engxenye bazabahamba becwerana-cwerana, angikwazi ukuthi kungayenziwa njani, because amaqiniso apheleleyo ngokuthi inhlanyelo iyadura. Iyadura kakhulu, ama-10 kg akuma-$35. Abantu abakhe bengayenelisa ukuthi bethenge inhlanyelo ilomthengo ophezulu kakanjana. But esigabeni lapho engikhokhela khona edeti akuyenziwa okokulima, but lapho kulomuzi wami khona some 3 kilometers usuke edeti, hhayi, uhulumende uzamile ukubaphathisa le nhlanyelo even inganikwa umuntu wonke, but bona labo abaningi bangikhona sebeyitholile, bethole futhi le-fertilizer. So ngibona ngathi hhayi, uzamile uhulumende weZimbabwe.